Yebo, bakande ayazwakala sibi lamaphepha la lokho kuphuma ezindabeni lapha kusiyale uletha ungathi kuyadanisa ikakhulu kumademokrat ngoba nxa ukhangela indaba leyamaphepha ayimfihlo la esingathi thina ngamaphepha aphezulu i-top secret yelizwe kungathi akuTrump njalo bekukhanya ngathi icala lakhe lokuthatha lamaphepha liyamgombolozela sibili okusegcekeni kodwa ke nxa sokubuya kuzwakala ukuthiwa nango asebonakele kupresidenti okhona sekungathi kuyabhixa yonke into ukuthi kanti kuhamba njani ngamaphepha amaphepha kungenzakala ukuthi akhona angikholwa ukuthi engxenye abanye bacabanga ukuthi engxenye aplantwa kumbathiwani kodwa ke angiboni ukuthi kungenzakala lokho kwesinye isikhathi abantu babona ukuthi thina amaxhepha siyathatha izinto sibeke laphana ungabeka laphana usukhohlwa ukuthi khona wakwathatha into wayibeka ngapha siyadinga sidinge engxenye into ikhona apha esikhwameni sami khona umahluko ngiwubona khonapho ukuthi khona uBiden angabe wawathatha engathi umuntu uyawasebenzisa uzawabuyisela wase wakhohlwa kodwa ke lo mnumnumzana uTrump uyatshela ama-aids akhe uthi thathana amabhokisi lawo liwafake efremajineni kumbe ngimoteni aya emonologa liwase emonologa thathani amaphepha lawo lihambe lawo ngiyawafuna ngawami yiwumahluko engiwubonayo kanti ke njalo lanxa etholakala la akaBiden ayaphanga amasinyane abuyele esiphaleni ulwane omunye kuyalwiswa ukuthi amaphepha lawo aphume kuye abuyele esiphaleni yiwo nje umehluko engiwubonayo mina phakathi kwala madoda omabili
wena nxa ukhangele kuyafana yini okokuthi kumele kuthathwe amanyathelo afanayo
yebo njengoba ngike ngatsho ngaphambili ukuthi umahluko ukhonapho ekutheni omunye wayekwazi nxa ukhangela ukuthi thathana amaphepha lawo amabhokisi lawo lihambe lawo omunye uthi hayi mphongubona nanka amaphepha dingani futhi kwezinye indawo engxenye ngachiya amanye kwezinye indawo mnambona ngathi kulo mehluko umehluko wakhona uzamela ukuthi akusikuthi akusilokucala kulicala bobabili balamacala ngiyabona kuzamelela ukuthi kucubungulwe njengoba ipolisi elikhulu leli uGalendi selifakile enye njalo iloya ukuthi ikhangele icubungule ngalo omkhulu uBiden angithi yayivele imfakele uTrump owaya ukuthi akhangele ukuthi amaphepha ahamba njani abuya wonke asele inamanye kumbe kukhona amanye kwezindawo lakhona ngapha kuzafana basadingadinga.